lingalitshona njalo umthakazo omuhle Zimbabwe omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo siloliyo Bold Munende sisikhulumele senhlanganiso ye-Young Journalists Association sixoxa ngomsebenzi wabo njengentatheli zindaba umunende uzasitshela okuningi ngalokhu abahlangana lakho phansi kohlelo lwe-Level 4 COVID-19 lockdown Leo ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabona phela ukuthi elizweni inani labantu ababanjwa ngegcikwane le-COVID-19 lokho liqhubekela phambili likhwela. Njengentatheli zindaba ukubona njalo lokho okwenzakalayo elizweni.
Ngabe likhwele ukudlula ama-numbers lawa esiwanikwayo. Ngoba thina asi-testi kangako. Ngabe singabantu abathestayo kakhulu. Lesi sifuna sonke sifuna ukufa izimbabwe zimbili. Sokuba abantu abayi 10,000 abasele endaweni COVID-19. Uhulumende into afike ayini. Ukuthi everyone, njengalokhu asekwenza sithanda ukubala imessage ethi eHarare ama-polyclinic asetshesa for free egweru labo sebesenza njalo nasemdala sizabona ama-numbers la engasenza sekhwele ngoba siyasisitshesa mahhala
awusitshela okuningi ukuthi lihlangana ngendlubeko enjani yenza umsebenzi wenu phansi kohlelo lwe-lockdown
okwakusenzakala ku-lockdown ledlulele eka-March nale esikiwe eka-January eka-March besihlangana lendlubo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service provider okunye ukuthi ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa kunama-PPE la kukalutshwane ukuthi sikuthole khonoko
sikhangela phela le indaba leyo yokuthi even kuma-events achiyeneyo liyabe likhona njengentatheli zindaba for example kuma-political rallies liyabe likhona kugcwele abantu abaningi kuyini likwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ukuthi lani njengentatheli zindaba lingabantu kwalesi gciwane
okokuqala uhulumende wasasenda amarali ama-political rallies kodwa lokhu esihamba kuma-press conference umongameli angabizela i-press conference lele sihle siye khona okwenzakalayo siyazama sii ukuthi sigqoke ama-face mask nendlela le abayidi-social distancing kodwa okuhluphayo ukuthi nxa kusemsebenzini lapha umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe efuna ikhamera yakhe screen khanye akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ukuze igcikwane lelele COVID-19 lingangithini okufuna sokusenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lesi abantu bayahlala okwe-social distancing ibuyala lokhu ngangcono senze sihlale khonapha sithintane ungazithintana kodwa sigqoke ama-face mask yethu khulekele ukuthi COVID-19 ingasibulali yikho kukhona ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Minister of Information wasithembisa sibili ukuthi hhayi sesizakuma ukubiza intatheli zindaba kuma-press conference kodwa lokhu kwayenzakala ngombuko amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumende sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information kodwa okwakhathesi manje sesifuna labo sebe-relaxile uhulumende sokufuze amukele lokhu esikwenzayo osayisi bonke labo even i-Facebook iyakwenza
hhayi zulukandaba Leo sithanda ukuthatha lelithuba ukubonga uLeopold Munende ngokungena kuhlelo isikhathi isesethiwe kumangoyi lawe mlaleli siyabonga ngokungena kuhlelo lokuba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili uhlelo lwe-Big Connection 8-9 PM zulukandaba khonapha emsakazweni we-Studio 7 olebalulisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove thokoza omuhle Zimbabwe omuhle bye bye